akula problem outpatient nantsakwazi ukuthi kathi siholiday.
Ye kodwa
akula outpatient evuliweyo, so isituation yempilo inoma.
Ye besizwe ukubana kuvaliwe outpatients kutsho ukuthi sekunormal kathesa.
Ye hayi akuvalwanga outpatient. So kusasa nxa ulireporta ongayithuma ihambe i-outpatient izathola uvuliwe.
Kodwa khona vele kwini kade kusenzakala?
Hayi akula nto vula ngako kuphela idelay yama-junior doctor ukuthi aqalise umsebenzi.
Oko kuthi kathesi sokulungisiwe ngoba besizwe lokuthi kuthiwa bebesala ukuthi bezosebenza ngoba bengakasayini ama-contract.
Hayi, we are expecting ukuthi umsasa abesayini.